Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhla zinhlanu kuMabasa 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus COVID-19.
You started in Mavoko and then Tafara area and then you went to Warren Park, Kwazana.
Umnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengeMavuku, Tafara, Warren Park lezinye.
Kulabanye abantu abathi abasenelisi uziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini.
Lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama-cues everywhere. Abantu bela impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayike ukulayinela ayikho.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye bizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi luqhubeka kahle uhlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Umnangagwa wethekelele indawo ezijeneyo namuhla eHarare ehlolisisa okwenziwa ngabantu emalokijini. Umnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi uMnangagwa uncome kakhulu okwenziwa ngabantu okumele bahlale amalanga angamachumi amabili lanye ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
His Excellency the President of Zimbabwe, Comrade E.D. Mnangagwa, today visited several high-density areas to just get a feel of the law, how the lockdown is progressing. You started in Mavoko and then Tafara area and then you went to Warren Park, Kwazana, Kambuzi.
Umnangagwa uhambe endaweni ezijeneyo ezinjengeMavoko, Tafara, Warren Park lezinye. Esikubonileyo ukuthi eMavoko bekulabantu abadinga amanzi, labagcina umthethe, abekhansile, kodwa kwezinye indawo bekunamaphoyisa, kodwa abantu kade besenza okumele bakwenze.
eMavoko, where there is a challenge with water, people were at the borehole. At two of the boreholes, there were some municipal police and one ZRP detail at any point. At other boreholes, there wasn't any police officers, but people were practicing social distancing.
Bekungela abantu ezitolo kuthi ke abantu bebelunguza bengahlangani labanye. Umongameli uthakazelele okwenzakalayo esithi kuyabongeka.
The president used the word amazed to say he was very amazed by what he saw. He gave a shout out to the Zimbabweans for heeding the call and putting the health of others and their health at the forefront.
Lo ngumnumzana Nick Mangwana ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko. Okwamanje kulabantu phose abalijumi asebebanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Omunye wabo selamaviki ambalwa wabhubha. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abatholakala belo mkhuhlane lo bahlala eMathebeleland North, eMashonaland East leHarare. UDokotela Sekai Nzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafektari uthi amankampani aqakathekileyo lokhu evuliwe njalo lababilimi bayavunyelwa ukuthi bathengisele uZulu okudliwayo. Isibhedlela seJohns Hopkins University City kulabantu abedlula isigidi lamakhulu amabili 1.2 million emhlabeni wonke jikelele abalomkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 usubulele abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 66,497 emazweni athiyeneyo. Kusenjalo abantu bathi abasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokuhlala ezindlini kusenzelwa ukuvimba umkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Omunye Omunye wabahlutshwa ukuhlala ezindlini umnumzana Senzo Chabalala ohlala eNkulumane othi kasenelisi ukulandela iziqondiso zokungagudlani labantu ngenxa yokuswelakala kokudla.
Lockdown yakhona yesikhona, but I've been seeing ama queues everywhere. Abantu balayo impupho and abala choice ngoba impupho yakhona ungayike ukulayinela ayikho. So yes, lockdown yakhona is locked down, but indawo zethu especially impupho landani nokama ndisizifuna kakhulu yizo ezishodayo, at least ngawenza basinikeza zibe khona ukuthi umuntu akwazi ukungena eshopu efike ithathe eziphumele ihambe.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Caroline Sibanda uthi i-lockdown ibanikeza isikhathi sokwazi abantwana kanye lokutshona labo baba ezindlini.
Hayi, i-lockdown leyi i-right ngoba isifikela emkhuhlaneni, kodwa eyi nxa ungumuntu uvele wena uphila ngokuhlanganisa ukuthengisa ukuthini, hhayi asibulala ngendlala sibili. Ukutshona endlini sibili ku-right ngoba kuyasifikela emkhuhlaneni, lathi sike sibona ele muli.
Umnumzana Dumisani Chauke ohlala eNkulumane 12 uthi akulalutho oluguqukileyo emalokitshini kobulawayo ngoba abantu benza njengenhlala yenza.
Hayi, kathesi i-lockdown ikhona kodwa ngani kumbe ukuthola abantu bengangena etown kuphela. Emalokitshini akula-lockdown, abantu balokhelwe down etown kuphela, yikho laba abangangeni khona. Kodwa ungabuya emalokitshini lapho abantu bazihambela nje baziwayawayela le-social distancing yakhona, yathola abantu betshaya nezandla bebambene.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni abanjengonkosikazi Comfort Nare bathi kubabisela muva ukuvalwa kwendawo eziningi ilizwe liliswa nalo mkhuhlane we-coronavirus.
Yemisibilimbise lemuva kakhulu ngoba thesi business imile. Sonke sisendlini, abantwana baba befuna ukudla, ngicina nithatha yona le imali ebusiness futhi sengisiyathenga. Ama-prizes vele wala e-shop, ama-prizes akhwele okungenziyo ukuthi ngawo maybe uhulumende ngade fake isandla sokuthi ama-prizes angakhwele. Uyathenga i-pint yochakho i-500 ml uyithenga nge-$22 into kade isiyi-$11. So ama-prize akhona aqanise kakhulu. So kithi thina esizisebenzayo vele kunzima kakhulu ngoba imali yethu khathe sasikwazi thina xa sesiyavula futhi siyawoda sokuyimalini izinto.
Udokotela wesibhedlela sempilo kobulawayo uSolwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi azivikele ngokungamiyani lapho befolele impuphu lokunye.
Pho siyabona nge-lockdown lefakwe nguhulumende esamxwayisa ukuthi ayifake ukuthi azame ukuvikela ukuthi igcikwane leli lingafiki kini. Kutholakala ukuthi hhayi, abantu liyaxokozela kakhulu, lilwisana lizama ukuthenga impuphu. Pho leli gciwane nxa likhona lizalithatha sibili. Kuqakathekile ukuthi lime khatshana ama-meters lawa bathi 2 meters away, ngoba nxa useduze lowo muntu ophefumulayo eseduze kwakho engakuphefumulela leli gciwane uyalithatha, njalo uyabe uzahlala amaviki amabili uhamba usipha abanye abantu wena ungaguli. Uzathi sugula abanye bayasila kodwa abaningi bayatshona.
Kukhangelelwe ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo, bageze izandla sikhathi sonke, bangagudlani labanye, njalo bathimulele engalweni ukwenzela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Imele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Banengi abantu njalo eHarare abakhonona ngokwenzakala eZimbabwe loba nje bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uyabulala. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abaswelayo bacabanga ukuthi uhlelo lokuhlala ezindlini lunceda abanothileyo njengoba bona bephila nzima kulezi nsuku. Unkosikazi Samantha Majoni, umkhokheli womkhankaso wokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMandebeleni obizwa ngokuthi Present Day # Coronavirus Zimbabwe Campaign, uthi abayanga badla imbuya ngoluthi.
Hayi, i-lockdown leyi isengifundise enye linye iqiniso ekade ngingakwazi lapha emhlabeni, ukuthi abale mali sibili yibo ababe bezayenzela into yonke ihambe kibo. Kodwa mina engingela mali engithengisa amatamatisi yime sengizihlalele lapha sengibambe ikhanda engingasazi ukuthi ngife nge-corona kumbe ngife ngendlala.
Kodwa abezombusazwe abakhulume le-Studio 7 bathi abantu bonke babhekane lokufanayo, hatshi ukuthi uhlelo lolu ngolwabantu abaswelayo. Bathi labo kabavunyelwa ukuzenzela santando ngoba lomkhuhlane kawukhethi muntu. Isikhulumeli ebandleni le-ZAPU umnumzana iPitule Thembani Maphosa uthi abantu bakhakhamele.
sibhekane le unemployment ezabakhona ukulahlekelwa ngama incomes ngabantu abaningi bephinde njalo bevalelwe bengayenelisi ukuthi bephume phandle besiyaphanda yinto esiye saba kakhulu ezasidalela indlala.
Unkosazana Varaidzo Phiri okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uZulu uthithibele njalo uhlutshwa ngokwenziwa ngamapholisa lamasotsha eZimbabwe.
Yona i-government yakhuluma yathi siyakwanisa ukuhamba 5 kilometers sithenge lesukuthengayo sivakatshela izihlobo zethu ezigulayo kumbe ezidinga uncedo kodwa asisakukwanisi lokho ngoba sesihlale sisezindlini. Ogogo bethu asisakwanisi ukuthi siyeke sibakhangela abahlala bodwa abahlala lezizukulwane ezincane. Besicela ukuthi i-government ilungisise khona lapho ngoba kunje kathesi asisakwanisi ukuthi abafana bethu even beluse inkomo asisakwanisi ukuhambisa inkomo zethu edibha ngoba abafana sokuthiwa bebuyele beyehlala wandawo.
Banengi abathi kunzima okubhekana loZulu. Unkosikazi Abigail Mupambi okunhlanganiso ye hashtag this constitution ugcizelela esithi kunzima ukulandela iziqondiso ezethulwe nguhulumende ezokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Ngaphandle kokuthi ule understanding kunzima khathesi kanje sikuday banamhla lapha siyafika khona kuday 21 nginanzelela ukuthi iwepon enkhulu engancedisa abantu la ikuba lolwazi, otherwise ungela deep knowledge eyokuthi ube alert ukuthi why kungani kunje abantu sibili wangabrecha lokhu cause hayi akuchiphanga.
Abalandela ukholo lwesikristu abakunhlanganiso yeZimbabwe Catholic Bishops Conference labo bathi bakhathazekile ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele njalo langokuqhutshwa kohlelo lokuhlala ezindlini eZimbabwe abathi kalwethulwanga ngemfanelo. Omunye wabakhathazekileyo nguBishop Raymond Mupandasekwa waseChinoyi.
The whole world has been hit by the same stick. Our level of preparedness is being tested. Leadership is being tried.
Silungiselele okungakanani inkokheli iyalingwa layo seze njani ukuzivikela kuleli gciwane eseliphakathi kwethu kulihlazo ukuthi lisithole vele singalungiselelanga nakancinyane leli gciwane sijwayele ukuyakwelatshwa kwezinye indawo sokumele siyelatshwe ekhaya lapho okungasela lutho khona.
Abantu kwele Zimbabwe bathi sebethembele kuNkulunkulu njengoba kukhanya engani umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz ku short wave. Ebuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Siyakhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilizwe le-Australia lithi selilungiselela ukuhlaba inyamazana amajekiseni okudinga umuthi wokunqabela umkhuhlane we-coronavirus. Ingcwethi ezibona ngezempilakahle zithi kuzathatha isikhathi eside ukuthi imithi ehlolisiswa kulelo lizwe isetshenziswe ebantwini. Imithi le yalungiswa ekolijini le-Oxford University kanye nenkampani ye-Inovia Pharmaceuticals yakwelemelika. Abake bagula umkhuhlane we-coronavirus basila bathi basebezibona sebefile ngoba umkhuhlane lo ucuba umzimba njalo uqeda umuntu umoya. Batshele umsakazo we-Voice of America ukuthi basiliswa yikuba lesibindi lokusekelwa izihlobo labangane njengoba kungela mithi yokwelapha i-COVID-19. Okwamanje sike singene kwezamasiko.
Sinanamasiko,
ngalichona njani zurukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Ye lamhlake silo mama usakhilelilene uMadube sixoxa ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlake sikhangela ngomkhuhlane onalowo ohluphayo kakhulu ecoronavirus ukuthi kambe ezindlini lapha omama babaphethe njani abantwana. Siyawazi la kudala phela omama yibo ababekhangela abantwana. Pho ke kwenzakala nezindlini, ake sizwe ke kuMadube ekhuluma ngodaba lolu. Madube ubona njani konke lokho?
Ngiyabingelela balaleli. Umkhuhlane lo owe-corona lo ukhona njalo khanya uyabulala. Thina singomama sisezindlini labantwana, akula lapho esingaya khona, akula lapho esibavumela bephuma besiyadlala khona. Silawo nje ezindlini, ipolisi ekhona igeza izandla lokuhlala into bengaphumeli phandle, bengadlaleli phandle, bengayenzini. Umkhuhlane okhona sibe lokhanya susingenisa ezindlini singomama, kunalo ukuthi uzaphumela. So kumele sibe sezindlini labantwana size sizwe sokuthiwa kawusekho.
Ngambe kuyanceda yini ukuthi abantwana libafuthe kumbe libaphozise kumbe lenze konke khonokho ke kwakusenzakala kudala kwenzela ukuthi kunqabelwe phela umkhuhlane lo we-coronavirus loba nje ungelapheki?
Ukubafutha nokubaphozisa abasisasakwenza kudala kathe siyasavamanga. Esikwenzayo kuphela ukuthi simake sure ukuthi they remain warm, abangenwa umqando, abahambi ngenyawo phansi, abadlalisa amanzi aqandayo, bagqoke izinto ezikudumalayo njalo besendlini, bengaphumeli phandle emoyeni, bengadlaleli emoyeni ngoba singathi siyabafutha. Abanye asisakwazi ukufutha, singagcina sesitshisile abantwana ngokufutha. Abantu bakudala yibo ababekwazi ukuthi bafuthala bafutha njani. Iningi yakhathesi hayi kufuthela isakwazi. So simaintaina khona ukuthi badlalise amanzi aqandayo, bangahambi ngenyawo phansi kuqanda, bagqoke into ezifudumalayo.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye, sicela uphosele ukugcina khonapho-ke Madube.
Abahlali ezindlini khathesi sokhonapha ngibona bomthetho basendleleni, abantu abafuni ukuhlala phansi sebeze kokhuzwa ngokuthi uzuzukhuzwe ngemvubu ukuthi hambe ngene endlini uhlale phansi. Yiwo abantu abazamanethekisa umkhuhlane noma kuthiwa hhayi hlalani phansi, hhayi abantu abafuni ukuhlala phansi.
Ngethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sonke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, chaka somuhle Zimbabwe muhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngumike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa lo Samantha Sibanda, owenhlanganiso ye-Signs of Hope Trust. Sixoxa ngegciwane le-coronavirus kumbe COVID-19. UMasibanda uzasitshela okuningi ukuthi abantu abakhubazekileyo baphila njani elizweni kulesi sikhathi ilizwe lilwisana naleli gciwane. Samantha Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo. Unjani siso?
Hayi, ngiyaphila. Ningani?
Hayi, siphilile. Sithinteni udaba esilalo namhla kuhlelo, awusitshele okuningi sisi ukuthi abantu abakhubazekileyo bona baphila njani?
Ya, mina ngibona isituation inzima kakhulu ngoba sadaba nge-lockdown. I-lockdown iyi-21 days owafuna ukuthi ngabe abantu balokudla, of which abantu abaningi abalama disabilities ngibona bengabantu abangasebenziyo, abanye ngama-vendors okokuthi bathatha ukudla kwabo besidla nge-day one. So kuyabe kuhlupha khona lokhu ukuthi ngikhona ungathi lockdown for 21 days ukudla abengaseli.
Samantha, isikhathi esiningi siyabona ukuthi abantu abaphila lobugoga kufunakala usizo oluningi, kunzima ukuthi baphile day to day. Ngesinye isikhathi sibona abantu abalama wheelchair, kufunakala umuntu ozabe pusha leyo wheelchair lokunye okuchiyeneyo. Njengoba eningi labantu sebesesaba ukubanjwa ngalomkhuhlane, bakhona na abantu abalokhe beqhubekela phambili besiza laba bantu abaphila lobugoga, njalo bayenza na konke okusemandleni abo ukungabanjwa ngalomkhuhlane?
Uzathola ukuthi abantu abakhubazekileyo balama problems wona lawa again ukuthi uyabe efuna ukuncediswa. Sibona ukuthi even i-protective clothing yakhona iyashota nje lapho ezibhedlela. So ukuthi mina ngiyithole ngisendlini ngolunye uhlupho lonalolo ukuthi izinto zangikhona zitholakale, ngangikhangela i-list umuntu wayithengisa a kwakudura abantu abakhubazekileyo abalamsebenzi ukuthi bengathi kumbe wathatha imali wayibeke eceleni hayi asibo bantu esingathi bale mali kakhulu so kusuka kuhluphe plus abanye basebenzisa izandla zabo ukuthi wonkhona nebhekweni environment njengomuntu engaboniwe kumele bangabambi ukuthi ebone ukuthi into yami ethile ingaphi one kusho kumele ayiphushe nxa iziphusha yedwa kumele belokhu ebamba continuously isurface yona le so i-protective clothing yafuna ngani ingabe kuthiwa nxa kukhulunywa ngokuthi abantu okumele bencedwe I think abantu abalama-disabilities kumele bebuye ku-priority
yes uhulumende esithi uyazama ngamandla akhe wonke ukunikeza abantu ulwazi oluthile mayelana ngale gciwane bona bathi baxoxisana ngozulu jikelele besebenzisa indima ezijiyeneyo okugoqela yona i-sign language ubona ngani kwanele na
ngibona ngani kwanele nxa kuyukuthi bazama ukukwenza ngake ngabona ama-videos akhona awe-sign language ku-TV but into engifuna ukuyitsho neyokuthi kwesinye isikhathi silama-areas angelamagetsi so ukuthi bethole i-information yona le singaze siyifake kuma-TV lakuma-WhatsApp bona ukuthi beyithole kungaba nzima
hayi siyakuzwa sisi wami ngiyabonga kakhulu ngokungena kushela
hayi nami ngiyabonga Mike ngiyabonga Zulu
hayi mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ngalisoze liyenelise ukusishayela incingo ngoba sisebenza sendlini ofisa ukuxhumana lami lakho ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami kwene loka lamhla sohlangana ngolwesibili olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumayigobe mthwakazi omuhle zimpapo omuhle bye bye
siyabonga kakhulu Mike Wobe sibe sizwe ezihambelana lokholo lwesikristu Mugela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli inkomo namhlanje ngilomfundisi useniSpanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakholwa uNkosi ligcine kuhle
usiphatheleni namhlanje
ngiyananzelela abalaleli ukuba umhlaba wonke jikelele uphakathi kwesikhathi esinzima kodwa namhlanje ngifuna ukulikhuthaza bambala kumahubo 46 uDavid uyakhuluma uthi yena uNkulunkulu uyisiphephelo sethu lamandla ethu uyafunyaniswa elusizo kakhulu ekuhluphekeni ngakho ke kasikwesaba lanxa umhlaba unyikinyeka lanxa izintaba ziphoselwa olwandle lanxa amandla alokuhlokoma ekhaphazela lezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu indawo engcwele yophezu konke uNkulunkulu phakathi kwawo kawuyi kunyikinyikiswa uNkulunkulu uza kusiza ngovivi lokuseni Ngiyabonga kakhulu balalela ukuthi namhlanje loba nxa umhlaba uzamazama loba nxa isiphepho siba khona ukhona uNkulunkulu oyisiphephelo sethu namhlanje ntambama ndimlalele kangaka baningi abasezindlini engxenye engikhuluma lo muntu oqhaqhazelayo ecabanga ukuthi lolu gciwane uselalo kumbabane besesaba ukuthi engxenye ugciwane solubamba imuli kodwa-ke ngifuna ukukhuthaza ukuthi asicabangeni ngale ndlela ukuthi uNkulunkulu uyisiphephelo sethu kutho ukuthi kulokuthi sibalekele ukwesaba sibaleka sisesaba siya kwezinye indawo ikhona indawo lapho esingaya kiyo khona leyo ndawo uNkulunkulu uNkulunkulu sibalekela kuye ngenxa yokuthi yena wayevele khona umhlaba ungabi khona lale virus esiyesabayo uNkulunkulu wabakhona ingabi khona uNkulunkulu njalo uzaba khona yonke into isibuyile edlula yena kalasiqalo kalasiphetho ngakho nxa sibalekela kuNkulunkulu sibalekela kuye owadala yonke into sibalekela kuNkulunkulu ngoba yiwo amandla ethu asila amanye amandla kathesi sibonile ukuthi umhlaba wonke umile jikelele akulama frame china ahambayo lalabo abalolwazi ngokwelapha siyabona kathesi baphathekile labo badidene izingqondo ukuthi kanti kwenziwe njani wonke umuntu utshela ukuthi kahlale ngekhaya kumbe ngopresident abakhulu kumbe ngumuntu kazana ongumyanga kumbe yizikhulu konke sokufanana wonke umuntu ngalampendulo kodwa ukhono lempendulo lo nguNkulunkulu njalo nguye olamandla ayedlula yonke into into engithokozela uNkulunkulu ukuthi uyafunyaniswa elusizo ebuhluphekeni nxa lapho sikhathazekile sihluphekile yikho lapho uNkulunkulu afuna ukungenela khona nxa sisiya kuye yikho lapho uNkulunkulu angenela khona siyazi ukuthi umoya engcwele waletha ukuba ngumduduzi wethu indaba kwathiwa umoya engcwele ngumduduzi ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayekwazi ukuthi sizafika ezikhathini lapho esidinga khona ukududuzwa ilizwi likaNkulunkulu nalo ngokwalo liyisiphephelo sethu nxa ulibala njengoba kathi sindlibalile ilizwi liyakukhuthaza uyezusu siba lesibindi ngenxa yokuthi ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo livele lona limisiwe kuze kube naphakathi ngakho-ke ngifuna ukukhuthaza abandla kubalaleli bamele indlala namhlanje ukuthi ungaboyesaba loba umnyaka ukuthi umhlaba uthana uyanikiniyeka intaba ziphoselwe lwandle izwi likaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuthi ungesabi ngenxa yokuthi wena ugxile kuNkulunkulu
kuyiphethe mfundisi
kulaba abangezwa kuhle ngiyathandaza igama likaJesu ukuba uNkulunkulu akhulula amandla akhe aphilisayo abulala lona lalelo gciwane uNkulunkulu kulaba abalele phansi aliphakamise alinika amandla ngegama likaJesu Kristu amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu ke jahelidala ntungamili nkomo. Love Mama Jaivana waziwa kakhulu ngokuthi ngumaji singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele indaba ebesilazo umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wethekelele abantu ngesikhathi uZulu ekhonona ngohlelo lokuvimba ukumemetheka kwe-coronavirus COVID-19 kulabanye abantu abathi kabasanelisi ukuziphilisa ngenxa yokuvalelwa ezindlini silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dubeng sithi kasihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.